Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe leli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 Mpandula 2023 ngokufakisetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lo hulumende omanyano bayaphupha. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zokwakha ilizwe. Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa igolide oBeyhoes Mine oseJegutu. Kulokhu kulokudonselana kwamalunga edale lephalamende leMelika, awamabandla amabili athi elamaDemocrats lelamaRepublicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukubana anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abathi kube lohulumende womanyano bayaphupha nje. Esithi uhulumende wakhe wakhethwa kusemthethweni njalo useqhubeka ngenhlelo zakhe zokwakha ilizwe. Lokhu kutsho emhlanganeni oqakathekileyo wedalela phezulu ele Central Committee lebandla lakhe ele ZANU-PF owenzelwe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi ingcitshi kwezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla ezombusazwe ikakhulu i-CCC leZANU-PF ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane leZimbabwe ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi. UMnangagwa usole amazwi alabo abathi ukhetho aluqhutshwanga kuhle besithi kumele kube lohulumende omanyano.
Abacabanga ukuba kuza kuba lohulumende womanyano kumbe uhulumende ozathatha intambo wesikhatshana bayaziphuphela nje kabaphaphame emaphutsheni abo.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu wonke ukuba amanyane lohulumende wakhe ukuvuselela umnotho welizwe hatshi ukukhonona ngokungamanga kuhle kwezinto elizweni.
Niyathaba sesiphumelele njengebandla ngenxa yokwenza kwethu inhlelo zokulima seziphumelela. Sesenze ukuba abantu balime bezisuthise, basuthise ilizwe.
Kodwa isiphathamandla se-CCC umnumzana Felix Magarela Mafasibanda uthi kulusizi ukuba uMnangagwa usefaka imigoqo ekuthini kube lokukhulumisana elizweni.
Abantu abalenkinga baqala bedinge ukuthi inkinga yiphi, bengavumelana sebesazi ukuthi inkinga yile, sebesiyaxoxa abathi i-dialogue negotiations.
Lokhu kusekelwe ingcitshi yezombusazwe esebenza lebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka yena othi ukukhumisana umlotha yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba leZimbabwe liye phambili.
Ya, i-government of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-CCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutsotsi kakhulu especially kuma-positions, ngoba iZANU-PF ayisoze ivume ukuthi upresident welizwe aphume ku-opposition.
Kodwa omunye osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Liberty Mhlanga uthi okuthiwa uMnangagwa kulungile ngoba ibandla lakhe lanqoba kukhetho okungathandabuzwayo.
Ama-elections ayenziwa ngokusemthethweni. Ama-elections ayenziwa ngokubhalwe ku-constitution, ayenziwa ngokubhalwe ku-electoral act. Ngokunjalo-ke, i-constitution yethu eZimbabwe ithi lowo ozanqoba ama-elections uzayenza uhulumende ayicho ukuthi lo ozadliwa kuma elections uzakhulumela ukuthi kube le GNU. I-constitution yethu ayicho ukuthi kube le GNU. So ngokunjalo ke laba bathi bafuna iGNU abakukhulumayo one akukho emthethweni ngoba i-constitution ayikuvumi khonoko.
Umhlangano we-ZANU-PF owedalela i-Central Committee wanamhlanje ube ngowakuqala selokhu ibandla leli lanqobayo ukhetho ngenyanga edluleyo. Ibandla leli lithi selilungiselela ukulungisa umnotho welizwe lisithi loba nje ilizwe lilezijezo zomnotho lizimisele ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzane Nelson Chamisa uhlala ekhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba akumelanga alahle ithemba njengoba kuzalunga ngelinye ilanga. Ngimele iTube 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abathoba munemunye 9 babikwa befele engozini yokudiliyelwa ngumgodi owenziwa igolide oebeyhos 9 osechekutu. Lo mgodi ubikwa uphansi kwenhlanganiso yomanyana oweZimbabwe Miners Federation. Umsebenzi wokuhlenga abasaphilayo kanye lokuphumisa izidumbu zabafele phakathi ubikwa uqhubekela phambili. Inani labafileyo libikwa lingaba liphezulu kulalelo elazakalayo kwamanje njengoba sokuhlengwe abantu abahlanu phakathi kwaba bangamachumi amane lambili 42 abadilikelweyo izidumbu eseziphunyisiwe okwamanje ngezimbili. Lokhe kulokudonselana kwamalunga edalela eParliamente lelemelika awamabandla amabili athi elama Democrats lelama Republicans ekuphasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuthi anikwe imali yokuqhubeka isebenza. Lokhu sokuba ngwengamandla ikungavumelani bona bodwa ngokwabo kwamalunga ama Republicans kusibopho sinye. Kulamanye amalunga alihlekana aphikisa wonke amaqinga eza lomlawuli wabo uMnumzana Kevin Makazi emizameni yakhe yokuxazulula inkinga abalazo ezigoqela ukuthi kuhlawulwe abakubutho kuphela kumbe njalo izisebenzi zikahulumende zihlawule okwensuku ezingamashumi amane lanhlanu 45 ezilandelayo. Inkulumo ziqhubekela phambili iParliamente ngehluleka ukuvumelana namhla phakathi kwamabili izisebenzi zikahulumende eziningi zizamiswa umsebenzi kumbe zisebenze zingaholi kuze kube lokuvumelana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala fuvenduna.
Lamlela ndwandwe.
Izakamizi zasewange emangweni wakomvuthu mpumelelo lehlanganani sezasungula uhlelo lokumelana lesihlahlakazana esibizwa ngokuthi buhobe kumbe ilantana kamara esenza amaxuku ahaqhazayo njalo adlephayo. Ubuhobe bubangela imikhuhlane efana lobuphofu ezifuyweni. Kubika unokuthaba Dlamini.
Uzulu walumango uthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lemasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi waloli hlelo uMnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu lokuthi sihlangene labo mama labo baba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo umbona lo msebenzi wethu benza kube kuhle ngoba lathi singakhanyela sokutshaya izihlahla ngobilantani ikhithiwe lapha kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga kwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika eUSAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqetsho lendlela zokugeca ubuhobe lobu kanye lezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo yelezinyamazana izizwane zibakhona, indlovu zibakhona, okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni, ukwanisa ukugijima ukuthi ubaleke, kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule, uyadlelwa lapho kumbe indlovu ikunyathelele lapho ngoba kawutungubali, siyakubamba izigqoko sikuhaqaza uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza, unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelela ukuthi ziyachotshwa amehlo, ubwela ubuyana buyangena zibe sezisiba zinkomo ezivulawa ngamehlo sezisiba iziphofu masinyane. Inkomo zethu zikhaliswe ukuthi zigcwele kube zilokhu ezivula ngamehlo, inkomo seziziphofu. Silahlekelwe zinkomo eziningi zingasaboni. Inkomo ngeke ijijime ibalekele isilwane njengoba nje ukuthi indawo yakithi le. So siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase BH10 uthi sibisa abantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo, ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sibuthelela khona amadenge, lapho esitshaya khona amadenge siphruna izihlahla, sihamba silalisa kahle phansi. Ma silalisa kahle phansi kuthiwa kuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi ihlahla lelana nxa libohlile la ehla phansi. So kumila utshani, utshani lobuyana buba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Sikhuphuna onke le mpande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu, iyabulala utshani. So isinye isihlahla sesibulala imvelo yethu, so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu. So siyabonga uhlelo lolo lubuyile lwemalima lokho obuya lolwazi, sasingakwazi ukuthi into le iyingozi kanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalima lokho umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunanza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yokukhuthaza ukuhlanzeka emizini lokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugejwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi, lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ningunokuthaba Dlamini.
Yingcwethi zomkhuhlane owemvukuzane ehlasela abesilisa i-prostate cancer ziveza kubana lokhe liqonga inani labatholakala belalo imvukuzane kanye lasebelahlekelwe ngumphefumulo eZimbabwe. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abesilisa abeleminyaka esukela kwamashumi amane kusiya phezulu bahlale besiyahlolwa sikhathi sonke ukuze bazi isimo sabo ngale mvukuzane. Udokotela Josephat Chiripanyanga osebenza ezimele utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sisasephansi kakhulu isilinganiso salabo abaya ezibhedlela ukuyadinga usizo lapho bethe bananzelela ukuthi kukhona okungamanga kuhle emizimbeni yabo loba ukuhlolwa ukuze bazi isimo sabo.
Masibo ukhangela ubaba bethu lapha eZimbabwe vele abathandi into zokubona odokotela vele ababuye ukuthi sibahlole ukuthi sibakhangele sibone ukuthi bale process yenza yini kumbe abala.
Uqhubekele phambili udokotela Chiripanyanga ethi uZulu kumele azi ukuba limvukuzane ivame kakhulu kwabensundu kulabamhlophe.
So vele siyathi nxa usule 40 years kusiya phezulu kampani ekubodokotela kumbe emaclinic ndesibhedleleni lekhangela ukuthi alila yini i-prostate cancer party kakhulu kakhulu nxa usufike ku-60 years khonapho siyabona ukuthi i-prostate cancer vele kulapho eyaba khona vele more common. So nxa sikufike ku-60 years hambani ezibhedleleni once a year at least liyekhangela lani ukuthi alila prostate cancer.
Inyanga kampandula yabekwa eceleni emhlabeni jikelele njengendlela yokukhumbuza lokusabalalisa ulwazi ngengozi yokuhlaselwa yimvukuzane ye-prostate cancer. Abenhlanganiso etholisa ulwazi ngemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe, CAZ, bathi kungalesi sizathu besebenzisa linyanga kampandula njengethuba lokuqhuba imikhankaso lenhlelo ezengeziweyo ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane le-prostate cancer. Umnumzana Love Mo Makurirofa, isiphathamandla senhlanganiso eyekhazi, uveze ukuba inani labalaliswe phansi labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa ye-prostate cancer liya liqonga elizweni.
According to our statistics from the Zimbabwe National Cancer Registry, Zimbabwe recorded
7,841.
Umakurirofa uthi okudanisayo edabeni lwaloba yiwuphi umhlobo wemvukuzane elizweni, uzulu weZimbabwe ikakhulu obaba bandise ukuyadinga usizo sekonakele kungasekho okungenziwa ukusiza lowo ogulayo.
As the Cancer Association of Zimbabwe, we usually carry out programs on cancer awareness.
Thina njengesandla se-Cancer Association of Zimbabwe sivame ukuqhuba inhlelo zokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane ukuze sifundise abesilisa ngokuqakatheka kokuyahlolwa kusasemasinya.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Bongani Moyo oleminyaka engama-55, uthi wavuleka amehlo ngemva kokulahlekelwa yisihlobo esakhulelwa yi-prostate cancer ngenxa yokuphuza ukuyadinga usizo.
Enye into futhi engayibonayo ukuthi ukuyacheka, akuphonge uyacheka nje kunzima lapha eZimbabwe, yomkhono wakho nomnika awubi so ukuthi uphonge uhamba nje esibhedlela ukuthi ucheke ukuthi nge-prostate ubhadale izimali, kuba nzima ke kithi lapha eZimbabwe. Kukanti sesihamba nxa sesigula nje.
UMnumzana Victor Dube waseHarare yena uthi kubalulekile ukuthi obaba bazinanzelele izibonakaliso zale mvukuzane njalo baphange badinge usizo lapho sebenanzelela abangakuzwisisiyo ngemizimba yabo.
Lokhu kuyakhanya ngoba nxa echitha amanzi kuyabonakala ukuthi hayi angisachithi njengensuku zonke. Kuningi ongakubona ukuthi hayi lapha akumelanga kuhle, njalo abantu besilisa silodubo lokuthi ngezikhathi eziningi izinto zempilakahle kasizikhangeli kakhulu njalo asinanzi ngazo.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora osanda kubekwa kulesi sikhundla ngemva kokhetho olwenziwa kunyanga edluleyo uthi usadingisisa ukuthi azwisise ngesimo semvukuzane ye-prostate cancer kulabo abekade bevele bekhona kulolu gatsha njengoba yena esasemutsha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Councillor Given Moyo, ongomunye wama-councillor amathathu nje kuphela ilizwe jikelele awebandla le-MDCT abanqoba kukhetho olusanda kwedlula.
Eh,
mina ngabuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela i-term yami yesibili okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami yayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu ikho okwenza abantu bathi angibuyele njalo ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MTCT ayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi icampaign material ngangingela kodwa nje ngavotela ngingela lutho engangibisebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma luvela usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekaChechete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kunezinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, isikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe esenza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ukungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Wendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi nge-Early Childhood Development Centers. So sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu, ama-health centers lawo kuyadingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RTTF roads njalo lama-roads okuthiwa esingathi ngama-access roads awe-council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo bekungukhansela Given Moyo ongowebandla le-MDCT ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilazi
kwabasanda kusixhumathi ngumsakazo we-Studio 7 eye-Voice of America. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos lele Black Rhinos asefinyelele esigabeni se-semifinal emncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo edlalwe namhlanje emini. Intshelele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lalo daba.
Iqembu leChicken linqotshwe nge-2-1 ngele Black Rhinos ngaseLuveve, kuthi ngasemandaba iqembu le-FC Platinum litshaywe nge-5-3 ngele Dynamos ngemva kokutshaywa kwembekwa isikhathi besiphele zinguthiki lobhanqa 1-1. Kweminye imidlalo ye-quarter final ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Capes United ngase-Barber Fields, kuthi ele-Rentals College lizancikilana lelengezi Platinum Stars ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Highlanders lele-Capes United adibana ngemva kokungadlali kuhle kwimidlalo yedlule ye-league, kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthi kulo mehluko omkhulu phakathi komdlalo we-league lo wenkezo.
Like imbeje. So, you know, you have to give your all for the cup game. We want to tell our supporters that we will do our best. Let's not dwell on amateur stars now. Let's look at the game, game by game. Let's look at Kirsten and see what we'll play with them according to how we've trained here.
Iqembu le-Islanders linqobe kanye kumidlalo yalo emihlanu edluleyo ukuthi eCape Town nasile midlalo yithuba munye lisehluleka ukunqoba umdlali weqembu le-Islanders uMelika Ncube laye uthembise ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine
thina njengana nje njengamaplayers ukuthi sizamukusha ukuthi ingame uyasamufaka masamane ukuthi amapoints yale iCape Town samuthi yenziwe ngombhejo yini sponsors
Johnny. Iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Nyakenye iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamisa inkezo kodwa lisenelihlanga ukuyancintisa iAfrica ngoba ilizwe leZimbabwe belimisiwe ukuphatheka kumncintiswano weqoqwa ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu emhlabeni jikelele FIFA. Akusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge 4-3 ngemva kokuchaya kwembekwa liqembu leBotswana isikhathi besiphele le kwi 1-1 la maqembu abedibane kumdlalo we Invitational Independence Match khona le ngase Botswana. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje sihamba lomculi we hip hop uJustice Ndebele yena ozibiza ngegama lokuthi JCB emculweni. Nangu ikuqa lontu ngamili nkomo we Studio 7.
Oh yeah, akuna bemisa laba bantu. Oh yeah,
KJ.
Akuna bemisa laba bantu baya feika. When they see me gotta know by you paper. Abantu na wakona seven genu mfena. Nabangane wakona bakalu mnyamalala. Angpache mbi.
Ngidabuka esikolweni sabo sigola i-village eMtshamate under uChief Sigola. Yikho la ngikhulele khona, ngayenza izifundo zami ze-primary level. Ngasuka ngayofunda edolobheni lakwaBulawayo phakathi esikolweni abajimzilikazi high school, lapho engenze khona i-high school level yami. Ngase ngirelocator ngayohlala endaweni abathi Benside. Yikho lapho kuba introduced to music, ngaqala ukwenza i-music.
When they see me, gotta know by you paper. Abantwana bakhona seven genu mfenya. Nabangane bakhona bakalu mnyamalala. Angibathembi, mina angibathembi. Bafuna befihlala babantu bayafeka.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafisa ukuxhumana nami ngitholakala kunumber ethi South Africa 0782661657. Kube sokuthi bangangithola futhi nakuma social media platforms. Instagram itholakala ngo JCBRSA, JCB underscore RSA. Same to Facebook itholakala ngo Justice JCB or JCB. Yikho lapho abangaxhumana nami khona. KwezeZimbabwe inombolo ngitholakala ku 0777082083. And then kweze South Africa ngitholakala ku +27742661657.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi nje engingaba nawo kubalandeli bami yikubonga, yikubonga uthando lwabo, yikubonga isupport yabo, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, sikhuphulwa ngabantu. Ngibonge kakhulu kini nonke ngezindawo ngezindawo. Ilizwe engitholakala kulo okwamanje ngihlala kwele South Africa.
Watch how you feel, supposed to be so name, so fucked up, pressure got me locked up, thinking about the things that I left, have a nigga thinking about the state, fucked up, feelings really locked up, mama don't cry, I'm giving all this rest, so giving all I got, we heading to the top and I ain't going back, I promise you the world and send me when we flames, gotta make your way, it's me, mama nest. Stop praying to God, answer all my prayers. Cause when I be down on my knees, I wanna blow, I wanna glow, ayy. Mama, 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 anything. Mama. Mama, anything, nobody got mommy, she didn't get in her, but I prayed to my God, it's just a hope for a while.
Ngilethembali ukholisile umculo ka-JCB, umculo omdumo we-hip hop. Isikhathi sethu wasavumi bakwethu ubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa-ke singeke hlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abantu abathoba munye 9 babikwa befele engozini yokudilikelwa umgodi owenjiwa igolide we-Bay House Mine kuse-Jeguthu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.